Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Elinga livuka njani isuluka ndaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesibili mhlazi ku 2 kwenkwezi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje umanji owagweba umnumzana Jacob Ngarivume walela ibail umnumzana Job Sikhala unkosazana Feresi Chakanyuka uthwaliswa avuzayo enkundleni zokuxhumana.
Izanu PF i-leadership yabo isurvive kahle ukuthi bajoje kahle umnotho welizwe makulama sanctions ngoba ama sanctions la angakhitshwa kuzoba le transparency le accountability.
Ukusungula imali entsha ethiwa i-digital currency kuchiya inengi lile mbuzo yokuthi kanti imali le vele izasetshenziswa njani.
Uyabe sokumele uhulumende enze i-awareness eqinileyo kakhulu ukuthi abantu babekwazi ukuthi uhlelo lolu luzasebenza njani.
Inkampani eyiyo eyakuqala ukuhluza izithelo zeganga ezifana lomtshwankela umviyo lomnyi ukwenza unamnede ithi isifuna ukupheka iwine ngezithelo zemvelo.
Ngiyabonga kakhulu ngithi kakhulu njalo ngikukhona abanye abadirectifyza abafundazi wethu ukuthi lokho kusinceda ukuthi singazama ukuthi silungise lapha nalapha okungani kuyasifikela abantu angani abakujabulela.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umanji owagweba umnumzana Jacob Ngarivume walela ibail kaningi nengi umnumzana Job Sikhala unkosazana Feresi Chakanyuka uthwaliswe nzima enkundleni zokuxhumana izolo. UFeresi nguye njalo owahlulela udaba luka unkosazana Mary Mubayiwa owayethethwe ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga. Inhlanganiso yeTim Pachedu yethule umfanekiso kaFeresi yathi abantu kumele babe mazi ngoba nguye oncindezela abalwela amalungelo oluntu. Lisiyatshona elayizolo uFeresi ubese nguye ogcwele enkundleni yeTwitter iningi limsola lisithi uyasetshenziswa njengohulumende. Kodwa abanye basole lokhu besithi ukuhlukuluza uFeresi okuthiwa yi-cyberbullying ngesiNgisi. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Dan Moyo sambuza ukuthi uyavumelana nala labo abathi imthethwandaba isisetshenziswa nguhulumende webandla leZANU-PF.
Okwenzakala eZimbabwe masisikhangelela nelo khetho oluzayo oluka 2023 akusimangalisi, akusasimangalisi thina ngoba sekuyinjwayelo modus operandi eZANU PF ikuhlukuluza i-opposition lokubopha abantu ibavalele ukwenzela ukuthi ithreatene umphakathi. Into esivame kakhulu ngoba udlame yiyo indlela iZANU PF e-operator ngayo. So ukubotshwa kukaNgarivume lokubotshwa kaJob Sikhala akusasimangalisi thina ngoba iZANU PF ivele injalo umthetho wayo maso kusiya ekhethweni kulodlame. Sabona even ngo 2008 izidliwe lapha izanu iMDC uMorgan Tsvangirai azawine ukuba ngupresident. Sabona udlame oluserious kakhulu kuRunoff liyana olwayenza ukuthi uMorgan Tsvangirai agcinise sithi yena cha angeke azaye state house phezu kwezidumbu zabantu ngangcono angasakontest. So imodus operandi yezanu ukuthi ihlukumeze abantu iconfuse abantu bavote bethukile ubesesaba ukubotshwa besesaba ukutshaywa zonke izinto ezifana lalezo. Yindlela iZANU PF emaintaina ngayo ipower, indlela eriga ngayo lama elections.
Manje ngokubona kwakho uhulumende kesabi na ukuthi amazwe angentshonalanga nxa ikhangele ukuthi kwenzakalani eZimbabwe
ayaqhubeka esiba lesandla esilukhuni lama sanctions esale elokhwe khona ibandla lezana uPF kungani lingakunanzeleli konoko
into abantu abaningi bakithi abakithi abangayinanzeleliyo ukuthi izana uPF yiyona engingathi mina i-biggest advocate eyama sanctions izana uPF i-survivor i-leadership yabo i-survivor kahle ukuthi batshontshe kahle umnotho welizwe maku ama sanctions ngoba ama sanctions la angakhitshwa kuzoba le transparency le accountability njalo abantu bezano abakufuni khona lokho so siyakubona ukwenza kwabo lokho bakwenza ngamasibomo besazi ukuthi ama sanctions azogcizelelwa and abe khona ngoba yiyo vele i end result abayifunayo bafuna ukuthi ama sanctions angakhitshwa ukwenzela ukuthi bavike ngawo mabe tjontsha sizwile sibonile nge gold mafia e program lenzwe yi Al Jazeera ukuthi i-leadership including yena umongameli uMnangagwa ngokwakhe yibo ababhizi beluta igolide belithengisa underground eDubai so into zifana lalezo ama-sanctions angakhishwa angeke basakwanisa ukukwenza khona oko ngoba kuyabe sekulamehlo amaningi abonayo i-production ezomnotho lama-minerals ukuthi aphuma kanjani elizweni and ebona njengoba inhloso yabo kuyikutshontsha lama-minerals angeke bayivumele ukuthi ama-sanctions akhishwe so kumele bayenze abakwenzayo ukwenzela ukuthi ama-sanctions ahlale khona ukubotshwa lokhu okwenziwayo lokuhlukunyezwa kwabantu lokuriga ama-elections ngikwenzela ukuthi ama-sanctions abe khona ngoba yinto abayifunayo
lo-ke ngumnumzana Dan Moyo ohlaziya ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Virginia ngapha kwele Melika. Ukusungula imali entsha ethiwa i-digital currency kuthiye iningi lile mibuzo ukuthi kanti imali le vele izasetshenziswa njani. Lokhu kulandela olunye njalo uhlobo lwemali eyegolide eyasungulwa kunyanga ezilutshwana ezisanda kwedlula. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izomnotho welizwe umnumzana Masimba Kujera.
Ngokubona kwami kungaba ngohlelo oluhle kakhulu nxa sikhangele umnotho wethu kodwa siloduko lapha elokuthi abantu kabaselathemba ikakhulu ku-Reserve Bank abaselathemba kuma-banks laphana uzabona ukuthi abantu bagcine izimali ezindlini phansi kwama-matress landlana so uyabe sokumele uhulumende enze i-awareness eqinileyo kakhulu ukuthi abantu babekwazi ukuthi uhlelo lolu luzasebenza njani njalo abantu kabasoze balahlekelwe izimali zabo ngoba ngathi abantu bayebefuna ukubakwazi ukuthi izimali zabo bengazifaka kuhlelo onjengalolu ngeke zalahleka na so ngibona njengani nxa uhulumende engazama ukuthi afundise abantu ukuthi ungahamba kanjani.
Manje ngokubona kwakho abantu abangafinyelela ukusebenzisa imali yonale njengoba ikhanya iyabisebenzisa ubulembu i-internet kungayenzakala yini ukuthi kube ngabe emadolobheni bodwa abenelisa ukuthi basebenzise imali yonale entsha?
Khathesi awukacaci ukuthi uhlelo luzabe luhamba kanjani kodwa nga ukuthi ubulembu buyafunakala sokusitsho ukuthi abantu abaningi baye bengakwanisa ukuthi basebenzise uhlelo lolu ukuthi labo bathenge besebenzisa i-digital currency. Okunye njalo ukuthi abantu abaningi lapha eZimbabwe balethemba lokuthi nxa bele cash into zabo ziyabahambela kuhle so uzabona ukuthi ku-survey enzwa nge-Reserve Bank uminyaka emine edluleyo babona ukuthi bekule mali engange-7 billion eyayisecirculate laphana kwi-informal economy abantu bethengiselana besenzisa i-cash. Lapha eZimbabwe abantu bafuna ukuyibona sibili i-cash so uhulumende kumele afundise abantu sibili ukuthi kungaba lezinye iy'ndlela abazisebenzisa kungaba labantu abathi bona khangelani imali ezisenza eziningi zangikhona ngezemkhathini kodwa uzabona ukuthi kule mali eningi esecirculate outside the banking system ekhona kwi-informal market iyabe iyi-cash.
Alo ke ngumnomzana Masimba Kutshera ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Imizamo yokukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba yehlule kodwa sizaqhubeka sizama. Inkampani eyakuqala ukuhluza izithelo zeganga ezigoqela imviyo lomnyi ukuthi ipheke ngazo amanamnede ithi isicubungula ukuthatha inyathelo elifanayo ipheke utshwala bewine isebenzisa izithelo zendulo. Lokhu kulandela ukubukiswa izithelo ukubukiswa embukisweni weZimbabwe International Trade Fair ogqitshwe ngempela sonto. Inkampani le egxile elupane ithi iyathokoza ngendlela abantu abamukele ngayo amanamnede la. Amanamnede la wona asembodleleni elotshwe ukuthi mnyi juice lemviyo juice. Ayindaba egudwini enkundleni zokuxhumana ezivalisa iFacebook leTwitter lapho iningi labantu elibachayele ihlombe lisithi bathethe inyathelo elibukekayo kakhulu njengoba iningi lijwayele ukunatha amanamnede aphekwe ngomhluzi wezithelo zesilungu kuphela. Umnumzana Mgcini wethu Mazula isiphathamandla salinkampani uchasisele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi baxhaswa lugatsha lozokuthengisela phandle kwelizwe olweZimTrade uhulumende inkampani yeAfrican Food Revolution kunye lezakhamizi zelubhane.
Iresponse yabantu was very good. Sijabule kakhulu, ibinhle kakhulu. Njalo bebekhona abanye abe-criticize abodade wethu ukuthi lokho kuyasinceda ukuthi singazama ukuthi silungise lapha nalapha okungani kuyasilela abantu angani abakujabulelanga. Kodwa overall response kukhanda babajabulela abodade wethu. Maybe ngingakhuma amafitshane ngekhampani yethu ukuthi sisukela ngaphi njalo sisiya ngaphi. Ikhampani yethu isungulwe ngo-2019. Labo bethase khona i-African Revolution. Thina vele besijonge ukuthi si-traine ama-farmers ikakhulu ayelupane ngalokho sikuza kuthiwa i-value addition yesilungu. Sikhangele ukuthi benganonisa njani ukudla kwesintu in particular. Sesiphathiseka kakhulu ngohlelo lwe-farming okuza kuthiwa i-education 5.0. Sinqedakele ngokuthi sikwanisile ukuthi sihambe siyeyenza ama-experiment ethu elupane State University. Sithe sisaphezwa khonokhu izimtredi yabuya layo chasa yasinika i-technical advice ukuthi nxa sifuna ukuthi ama-products ethu ikakhulu ichiliso ake siyenza ukuthi singayisota njani. Njalo bakhinga namaamanye ama-dat ukuthi singakwakha noku-venture into juice production, yikho esesikhona manje.
Kahle kahle liwapheka njani amanamnedela njalo alengezeleli okuningi okungaphazamisa isimo sawo kumbe ukunambitheka kwawo? Liwakha egangeni, liwaphekele ngaphi njalo ahlolwa njani ukuthi alungele umphakathi?
Thina indlela yethu ukuthi siphakamise izakhamizi zelupane in particular or emathekeleleni. So esikwenzayo sithenga lezo zithelo izakhamizi kodwa siyaqala si-analyze ukuthi ama-products asithathela wona alungile akhini before singawaprocess. Thina sisebenzisa ifuthi yonke siyenze i-product yethu kasiyifaki lokho kubizwa ngesikhiwa kuthiwa ama-additives. Njalo ngeke ngareveal-a i-secret ye-company ukuthi siproducer njani ama-juice but ama-fitshane kasiyifaki ama-additives, siyenza ama-natural juices. Uhlelo lohulumende olubizwa nge-Education 5.0 luyasivumela ukuthi sihambe kuma-innovation hub ema-university aduze lapho esivela khona siyenze ama-experiment ethu kungala mhlawulo esiyikhiphayo. So sesiyenzile ama-experiment ethu, siyayenza
ikusasa yes lizawathengisela njani abantu bonke labangaphandle kwelizwe?
Ikusasa yethu khanya inhle kakhulu ngoba siphase igada lohulumente lokuzosayizimtrade. Liyasincedisa kakhulu kunye-advice ukuthi ngasifuna isipota kufanele si-improve ngaphi langaphi i-product yethu yikho esiphathiseka khona kakhulu. Yebo, yikho esikukhangeleleyo kakhulu ukuthi si-export ama-product yethu ku-diaspora ngoba sikhala kuma-social media lapho ogoqela u-Twitter nabo-Facebook bekhanya bewathakazelela belesifo sokuthi bewathese lawo majuzi.
Sikhuluma nje athengiswa ngani?
Okwamanje siwathengisa restaurant ego Robert Mugabe the 9 Avenue yiko atholakala khona for now kodwa kuvikileza ukuthi bangutsiwa ngeke emabhali amaningi othole eziningi ngingawathola embali mall kule shop okunotha ihandi ego restaurant lapho kuloku sakhona ukuthiniswayo okunje ukuthile ukuthiniswayo yiko kutholakala khona amajuice ethu for now imbodleleni lodwa lingarenja ku 80 cents ukuthi $1
sibone imbodlela enkudlwana zikhona yini ezincinyane
zilama 500 ml lama 375 ml amancane siphinde sibe namambodlela amakhulu esebenza 35 liters
yiziphi izithelo elilazo
okwamanje silomviyo silomnii silomtshankela
uthe alengezeleli okubizwa kuthiwe ngama-additives ngesingisi kuyini elikwenzayo ukuthi anambitheke la amanamnet
amanamnet anta vele elethukela lawo so sisebenza lelo thukela elivele likhona enamnedini yiyo kwenza kalisukale kunambitheka okukhona
lo-ke ngumnumzana mgcini wethu mazulu isiphathamandla senkampani ye-Veggie Geyser obexoxa ecingweni le-Studio 7 eselubhane okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi uhulumende uthi inkulumo ebezikhona phakathi kwele-Zambia lele-Zimbabwe ziphethe ngesivumelwano sokuthi ele-Zimbabwe lingasebenzisa amanzi amanenganyana awedamu le-Kariba ukwengezelela la kade esetshenziswa okuzabangela ukuthi kube lamandla kagetsi athe xaxa elizweni. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi induna yasemzingwane umnumzana Zephaniah Sigola isikhothame. USigola ube leminyaka yokuzalwa ifika phose ikhulu 96. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Hey, Studio 7 njani? Siyaphila thina. Angazi kumbenza uzwakala bengicela abantu iplaywe le. Isimange ngilaso la. Abantu bakithi esindebeleni sure. Sokuqalisa ukuthi sokusiye kuvotweni isitate sokuthi bedinga indlela abangabambana ngayo. Babona iplan yokuthi abakuplana ukuyini. Sebeqalisa ukulwa ngemhlobo. Abanye ngabathi umagalela mafast bandala yeka sondebele. Abanye ngabathi umqondisele lishona. Abanye ngabathi ujoyisho umfana kankomo lo usibangilizwe idoti. Matakithi. AmaNdebele umbuso asuke safa sawuthola nqasile ingqondo zona ezizi. Asuke safa sawuthola. Hayi, yeke safa sawuthola. Umbuso yabantu nababambeneyo. Awuye abantu nabathukana ngale ndlela shwayayayay. AmaNdebele abukeke bekeli ukuhlebana manaya hayi umhlobo omubi wabantu shuwa amandebele hayi nganikuthiwa ngangikwazi ukuba lindebele ukuthi into embizwanganayisilo
sanibona ku-Studio 7 njani mthaka zonke jikelele abulisa la umncedisi Ndlovu se-South Africa angithi ngibonge umsebenzi oyenziwa ngumthakazi wonke jikelele kanye namabutho esizwe senkosi obulelayo ngisibonge maqhawe sibonge kakhulu mkhulu umsebenzi nangabona uyozibona kube nama sengize ngifisa nokuthi kube namambuka la kithi abona yabo sibonge sokuzeduze kakhulu ukuthi umthakazi uzikhulule nalaba nje abenze ngathi ababoni bayibhekile nje lento le ningaphela amandla bafowethu singaphela amandla singaphela amandla bafowethu viva MRP viva siyafisa nasozibuse edakwisa ututolintsha ndinabantu abangangathi sesemazweni sesizozama amadlelo angcono kodwa kithi komthwakazi kunomnotho wonke kodwa kube khona abanye abantu abalokhuza into yakithi ababukela into yakithi phansi bencindezele into yakithi abantu abalabobhilivu gawule walawa bona labo mafa abasemaphatini esishone afuna ukuncindezela nje into yakithi ababona ukuthi sihluphekile bangazodlala ngabantu viva amarapi viva
kum shelele hayi kumnandi madoda lapha makunje bese ngimangala into engimangalisayo
uyazi ukuthi thina abantu baseZimbabwe we are premature lezinto esizenzayo asizazi uthola umuntu eku opposition ukriticize opposition why una criticize ilizwe usuyahleka uzuhleke labantu abaku aba oppose government leya ubahle ukuthi kanti vele lokwana sokwapha lifuna kukwenze njani omunye lomunye makukhulunywa ngedemocracy yake lomunye lomunye engena endaweni yakhe ungabi nendaba lokuthi ubani ukuwiphi ezilungu engekho ku ruling party yekela abantu lawa ngalama supporter libayekeleni bengena endaweni abasifunayo ngoba it doesn't make any sense ukuthi ususi yahleka ukuthi hayi lokwana kuyiphatha kukhu utshele ngubani konoku anti wena ukho phakathi ungabi uba lomlomo entweni ezingaqondana nayo yikho ekugcineni ligcina lisilwa lina lengama opposition lisilwa libangani kanti ilizwe ngelayina leyo iphathi yakukuyona ilizwe ngelabantu bonke just look at South Africa ama parties afonywa angeke uzwe kumbe ruling party kumbe opposition criticize kanti vele okweZimbabwe is it the only country okuba khona lama parties amaningi asiyekelele abantu bezingene nama parties abafunayo umuntu engasifomela iparty sokuthiwa uyizanu umuntu uyabe sifomela laye ngemali yakhe ngokwakhe lokho akudingi wena wena qhubeka ulapho khona ungalingi ukriticize iopposition then when we are talking about democrats democracy sikhuluma ngenkululeko yomuntu umuntu enza okufunayo uzalima santando afuye santando akhulume okufunayo naye kodwa singakwenza ngendlela naleyi esikhuluma ngakhona siza kwehluleka asiqhubekeni singama opposition sibe lama parties ethu qhubekeni siye phambili amandla uNkulunkulu nguyaziyo thank you
yebo madoda kithi yebo madoda kithi ka studio 7 namhla lilanga elihle kuthiwa lilanga lezisebenzi hayi lihle lilanga kulabo abaholayo kodwa ke ngilingiswa mina ngibazwele usizi ikakhulu le generation le iyouth abancinyane bakithi ngiyabazwela ngobana le ilanga lamhlanje ukuthi khona ngile workers day ngibona ngathi nginaliqathanisa lelanga lama election lalelanga lekuyafanana nje lelanga lika December ikhisimusi kuyafanana nje vela kusela akusekhona endule emuva sasinxa kusiya kukhisimusi uthole abantu bonke bejabulile kodwa kathesi eZimbabwe nozofika ikhisimusi uyathola kokuqanda yawena khona akusela mehluko ngitsho ukuthi kwena noma uzuthola udlala emzini wakho hlehlambe nxa futhi awusuzibe le stress many headache ngoba uyalokhu usenzenzi yakho ekhaya lakho uzange ukubamba lokhu lalokhwana ikusasa yakho manje ekho ngithi kuwa ngizwela amayouth ngoba ngikhala ngizwela amayouth mina ngizwa ngikhala khona amayouth la azaze khokhobe ehamba ngendondolo beyakwazi khuya kule mali okuthiwa khona ngepentsheni leyo bazaze bezifela nxa besezimbabwe khona imali okuthiwa ngepentsheni abathi khona ngumdlandi igero ngesitshona kodwa laba balapha hayi inkani sibili nyanyala abakhuleke bencinga unkulunkulu kuphela lokuthi bezibambe ngezandla zabo bengxehlehla umbe kungaba ngcono kodwa hathi ukuthi uthembe ukuthi uzaqhathwa ngozibani ekuholise uyayithatha ngaphi imali yakhona ukuthi ekuholise hayi bakithi asenzeni asintshini ukwenza ngiyabonga
ngimbingelele enkundleni linjani lonke basakazi ngemba lapho elikhona liphilile ye hayi ngizwile le ndoda abantu ngu-Angston Sibanda iyasho ukuthi yona ilesibindi sokukhuluma iqinisa kodwa izwakala ingathi indoda engafuni inguquko eZimbabwe kungathi indoda elesibindi sokudefenda izano mangimuzwa mina ngendlela okhuluma ngakhona yebo ungakuchaza konke lokho engizukuchaza kodwa kahle kahle wena ngendlela obona ngakhona kambi izano ibusa kahle yini abantu kumele bayenze njani gawule nguzwile impela ukhuluma lapha engathi ngumuntu ohlafuna amagwadla gawule into oyikhulumayo akulona iqinisa ngicabanga ukuthi lawa amakhansela mhlawumbe awe opposition party okhuluma ngawo ukuthi abulele amadorobhu akulona iqinisa ngoba amakhansela lawa akhuluma ngawo kathi imali kufanele bayithathe kubani yokudevelopa amadolobho kufanele bayithathe kini igovernment eyiyo ephezulu bengithi ebusayo kodwa alibanikezi imali lisenzela ukuthi licatshe ngomunwe kambe amadamu lawa elikhuluma ngakho kona daule gaule liwa enze kupilu wake kupu. Mau puma lapo kubula wa ushe nyama enjofu gaule umkwa kolou. Okamba ngao selulungisile gaule. Iyo indlela okuluma ngao dilulungisile gaule. Indlela lilungisa nga imkwa koloke li cha isuwa ngako gaule. Jalo gaule kumusebenzi kwe government ukudilungisele abantu imikwa ku. Ya vina wa enze li feva. Ngendlela ono taza ingati li enze la abantu feva. Akuloni kinisa lelo gaule.
Lawo ke abengamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 eliwathumele kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amasocha akwele Russia izolo emadabuka kusa adubule amabhomba ohlobo lwama-cruise missiles alichumi lanhlanu abejonge ukubhidliza amadolobho akwele Ukraine ambalwa. Kodwa iningi lamabhomba la alifinyelelanga ilizwe le-Ukraine ngoba avinjwe ngezikhali zokuwawisa. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ele Ukraine lisithi liqoqa ukuhlasela amabutho akwele Russia athumba izigaba zalelo lizwe kumalanga amalutshwana alandelayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Tumirai Gwegwerere.
Indaba yempi yase-Ukraine ye ayikho lula nje ukuthi umuntu singathi hayi impumela izaphuma imi kanje ukuthi iRussia iyanqoba kumbe iUkraine iyanqoba. Inkinga enkulu ngempi ezinjengale ekhona eUkraine leRussia ngeyokuthi kule lizwe iRussia ezama ukuthi ithathe indawo lapho okulabantu abavele behlala khona abeUkraine. Impi ezinjalo zile nkinga ukuthi khona yeye uyaphumelela yini kumbe awuphumeleli. Ukhayile ukuthi khona abe-Ukraine basemzini wabo. Yikho ke abalale enye indawo lapho abangaya khona nxa ukuthi nxa sithi khona sebehluliwe. Okuyabe sekwenzakele nje kuphela ukuthi iRussia iyabe isiyiyo esithethe indawo lapho abahlala khona isiyibusa. Kodwa bona bayabe bengayanga ndawo. Yikho ke ukuthi khona kuthiwe singathi thina ye iRussia isinqobile kule impi. Kubanzima ukuthi sifake leso sinqomo. Ukuthi njalo sithi khona iUkraine isinqobile kumbe iyanqoba kule impi kunzima njalo ngoba engakwenza kuphela ukuthi ibe ithatha njalo lezo zigaba ezasezithunjwe sezingenelwe yiRussia.
Sizwa kuthiwa amabutho akwele Ukraine aselungiselela ukuthi athathe ayilwisa lapho indawo abathathelwa zona. Ubona ungani bengaphumelela yini bazithathe ezigoqela iCrimea, iCrimea yona eyathathwa kuminyaka edluleyo kungakabi yimpile ekhona kathesa.
Enye into ehluphayo ngale impingi ukuthi khona iUkraine ayizilweli iyodwa nje ngoba ungakhayela ukuthi khona amazwe amaningi akuNATO bangemva kwayo iUkraine. Yikho ke akusiUkraine iyodwa elwisana leRussia. Singathi khona laba abavele bele mpi leRussia sebathola indlela yokuthi belwisane lelokhu leRussia. Yikho sibona ukuthi khona impi vele ezazivele zikhona phakathi kwe-NATO leRussia izwe eseziphumile eseziqhumile kathe esezibonakala kundaba yelokhuzeni ye-Ukraine leRussia.
Alo ke ngumnumzana Tamurai Gwegwerere olandela ezombusazwe obekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseFlorida ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umantshi owagweba umnumzana Jacob Ngarivume walela ibail umnumzana Job Sikhala unkosazana Ferris Jakanyuka uthwaliswa nzima enkundleni zokuxhumana. ukusungula imali entsha ethiwa i-digital currency kuchiya inengi lile mbuzo ukuthi kanti vele imali le izasetshenziswa njani. Inkampani eyiyo eyakuqala ukuhluza izithelo zeganga ezifana lomtshwankela, umviyo lomnyi, ithi isifuna ukupheka iwine ngezithelo zemvelo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.